eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani Zulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge commission yithe esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphindela amaphepha
I commission ebona ngezokhetho eZEC isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TMI.
Kubotshwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisikhombisa kobulawayo kanye labaye beyizisebenzi zakwa-TM Hyper ngemva kokutshengisela.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZANU-PF, lokhu esithi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. Umnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokhu akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le-National People's Party, unkosikazi Joyce Mujuru. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kubotshwe abantu abayisikhombisa kobulawayo abangamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zako-TM Hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye zesigaba salomhlubulo kuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Pichipichi wathi emhyper wobulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga e-MRP kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili. Ngemva kokutshengisela, amapholisa ahlomileyo abophe amalunga eMthwakazi Republic Party amane lababeyizisebenzi zako-TM Hyper ababili. Ababotshiweyo abe-MRP ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Useji Ncube lo Trindiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela. Uqaba ulandisa ngokubotshwa kwabo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TM Hyper.
Umsekeli womkhokheli we-MRP, unkosazana Praise Yangulube, uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengabotshwa kodwa sila continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba abaxotshwa emsebenzini, kumele ukuthi si-continue si-demonstrator.
Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole isenzo samapholisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kulosizi ukuthi abantu betshengisela ukungasudiseki phezu kwesenzo esibi esenziwa ngumaneja wakuhayipa kuhlukunyeza ama-victim inokuthi kungangabamaphoyisa bangenela bebona ukuthi kuncedisana njani to address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababeyizisebenzi zako-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa indlela lomsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani ye-Fidelity Printers. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa, kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avize ungajabuli ngokuqhushwa kwalomsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Qhubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing alokho-ke abantu nje besiyaboniswa ukuthi kuhamba njani, hatshi ukuthi babe sebesiyahlala khonabo. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha, ukuthi siphrinte lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla yethu on behalf of abantu bakeZimbabwe, sothatha kwi-constitution yelizwe. Ngalokho-ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protecte uZulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi atleast sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani, izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprinte. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzamele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isi.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abazakuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe e-Fidelity Printers, kuthi-ke awamakhansili azadindwa yikampani kahulumende e-Print Floor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kwele Tanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi lomgcini isihlalo wabesifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempela sonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Kesizwe amazwi kaMnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
Sahlala khonapha ngaleso sikhathi kwakuse ekuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Ifrelimo yayiphambili kulathi. Le kwakuyinkamba yakuqala eBagamoyo bengakayi eKhonkwa. Ngithemba kusempumalanga. Hathi kuseDodoma kodwa waqala khonapha.
Dodoma, center of the country.
Where is Dodoma? Dodoma, yeah, that's before they opened. They began here.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eseTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnomzana Mathula Lusinga onguye njalo oyimela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnomzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle. Ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu. Kodwa engakwaziwe ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbuthumela abantu?
No, ubekhona e-airport, but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa ziyikhulunywe kanjani. Kodwa ke ngoba engikwazi ukuthi ube fike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe. Wasebuya wathi yena kakhulu ekuqoqeleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthatha umhlaba. Yiba kade ebalandile kakhulu ukuthi abazama ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona baningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleke eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi, kodwa ke yizo zonezi abaningi abakudiaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lolodumo elokuthi sokulotshintsha ekhaya bahambele khonokho kuyambona. Kodwa ke esikuzwayo kakhulu ukuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela, ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho okwenziwa ngumgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweministry ya agriculture uPerence Shiri, ekhuluma kakhulu hayi ngokuthi izinto zobulimisi zikhamba kanjani ekhaya, kodwa ke eqakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Alo ke ngumnumzana Mathula Lusinga, isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo oyimela ibandla leMTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kwele Tanzania. Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezamanye amazwe, uhulumende weMelika ubika ukuba idale lePhalamende leUS Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela uMongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi sibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kweleZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende weMelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamajumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kweleMelika phakathi kwalinyanga ekaNhlangula phansi kohlelo olweMandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi leAfrika. Unkosazana Candice Mbaita ovela koBulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo ze-diagnostic radiographer okungumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemaNdebeleni. Direct from Washington, the voice of America. Enhlelweni zethu lapho esikhangela labo abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli mhlaka Ntulikazi 30 lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP unkosikazi Joyce Mjuru yena owaxotshwa ebandleni elibusayo leZANU PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Teurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela inenge yesikhathi sempi, waquma umncele wangena kweleZambia eleminyaka elithumi lasitshiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko, ngomnyaka ka-1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezebutho kanye lezombusazwe. Kwathi eseleminyaka engamachumi amabili lane, umjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama waya yenziwa omunye wabakhokheli abesifazana kugcele lalisilwa ngaphansi kwebandla leZANU PF eleZanla Forces. Ngomnyaka ka-1977 umjuru wachata lomkakhe uMuyi uMnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZanla. UMnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZanla, waseziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo, unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomiti laphezulu lebandla leZANU PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, uMjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba umphathi ntambo wezemidlalo esiba nguye omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula isikhathi umphathi ntambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza uMnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini e-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. Kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli umzana Simon Mzenda ngo-2004, ibizo likaMjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngocubungulo lwezombusazwe umnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutho kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, wavuma ukuthi unkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZANU-PF, lokho esithi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. UMnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokhu akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
Umjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004, kodwa kulisana kwaqhubekela phambili phakathi kweZANU-PF kulwelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhuku atshiyeneyo, abanye befuna uMjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo MNANGAGWA.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudoniselana kakhulu kuZANU, abanye bekhayendele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZANU. Ngakho noma nje unkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
UMjuru wayekhanya ehamba phambili elo sekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso kwangena unkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
VaMugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
Unkosikazi Grace Mugabe wayetshele abantu kubi ngami. Mina ngambuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwaba mgceke ukuthi uMjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokuba umsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014. Kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZANU-PF esethiswa icala lokuzama ukugenqula uMongameli Mgabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, uMjuru wabona kungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, iZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oyinguqu oweCopa Coca-Cola ozaqhutshelwa eNkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe esikolo seGifford namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le wasiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho beqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni leZishabane ngenyanga ezayo. Lawo maqembu adlale ukuthiwa iround robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalela wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana lakumncintiswano wamankazana yo aphumelele ukuyamela uBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Inhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward ukucelela abafana, kuthi ukucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona okuyo anqobe kumidlalo eqhutshelwe esikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMchabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe esikolo seColin Bone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana, kuthi eseGari yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshantshu zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni leZishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zezwe zemhlaba eqhutshelwa elizweni laseRussia. Umncintiswano wezwe zomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi laseAfrika, okuyinto intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwerra athi iyisibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kuzwekazi kwezemidlalo.
Amaqembu eAfrika ngokubona kwami ayenzanga kuhle kuWorld Cup le elokhu izenzakala elizweni laseRussia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala, besuke sebefuna ukujijumezela imidlalo ephambili okwenza kube nzima.
kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lele Argentina kuthi ele Uruguay lizadlala lele Portugal ngensonto iqembu leSpain lizadlala lele Russia kuthi ele Croatia lizadibana lele Denmark ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lele Mexico kuthi ele Belgium lizancikelana lele Japan ngolwesibili iqembu leSweden lizadlala lele Switzerland kuthi ele Colombia lizadibana lele England ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFaitas Sibanda ehamba leqembu lakhe le ofakazi gospel group okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo.
Lidlala delika Faitas Sibanda elesithupha njalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiyoqalile osengizwe ngikhohle nanokuthi ngingathi ngiqale ngawuphi umnyaka ngenxa yokuthi ngiqale ngisesikolweni ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngikule umculo wembube kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa uFaitas uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni wakhulela esontweni yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke ngayo uNkulunkulu bemkhonze ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi isixuku.
Ujesu ebona isixuku
wenye udlala entabeni,
Yesu ahleli phansi
abafundi beza kuye.
Ulale njalo esiTswana kumbe esiSuthu ethi Kitsepile Morena.
Kitsepile Morena.
Mamedi ke tsepile morena akisi hore wena o tsepile ma
siyabonga ntungameli isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. Icommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona ukuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa kobulawayo kanye lababe izisebenzi zako TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. Silugqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.